Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. UMnumzana Thembelani Duke, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uhlaziya lombiko ngokuphathelane lezomnotho.
Ngezimali, ungananzela ilizwe lakithi amaprayizi kumbe singathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile, ikakhulu ngawukhangela bhosa amaprayizi anjengabosinkwa, ompuphu, o-cooking oil njalo. Kuse sithi-ke lazo izinto ukuba khona zikhona ema-shops kathesi, kakufanani lalwana umnyaka ka-2007-2008 lapho kwasokhusele khona inkuni emashelifini ezitolo. Imali yakhona yiyo abantu abangelayo, abantu kabala mali, izinto baya bezibukele begxoza indenda bezikhangele zikhona kufana ema-shop. Yebo-ke le-exchange rate leyakhuluma ngayo okwakulezi nsuku isistebhu sibili, ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zim dollars kumbe singathi local currency. Khonokho-ke kuluqiniso kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili sihlezi khonapho. I-local currency yebo sesilayo, izim dollar sitholakala lemabhenki. Ngikhuluma nje namhlanje engayithatha sibili ku-ATM ama-20 ephuma laphana, i-maximum bayo besithi 1000 ngeviki.
UMnumzana Angriston Sibanda olela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu.
Lanxa nje ama-exchange rate engahlani kangako, kungazani nje intengo lazo zimile, le ntengo elokhe ama-rates ama kubo 80 something, yebo siwabonile emile kusukela ngoJulayi kuze kube manje, kodwa kakukatshintshi impilo zabantu ukwenze impilo zabantu makhaza zibe ngcono. Yikho kulo hlupho khona. Umuqhonomo usuyenze i-self-toss ukuthi ngesilungu self-dollarization, into zonke esezithengiswa nge-US dollar langamarandi kwezinye indawo. So kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izindola kumbe i-RTGS.
Asizweni uMnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kaMnumzana Ncube.
Nxa sikhuluma nge-democratization laphana, kusuka kungani kuthiwa kakucace kuhle ukuthi i-democracy yinto enjani akade khuluma ngayo, ukuze ilizwe njengoba sitshiwo laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakale elizweni. Abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumende abona ngazantu akahambisani lazo, bayabotshwa. Sibabonile abaningi besemajele lapha, amajaha njengabo oPolitino obani bani besemajele laphana. Sikhuluma nje kathesi akhona amajaha lokhu esabaleka lapha, omzaca, ohanana labanye nje. So kudemokrasi laphana ngasithipha ibhoksi lakhona, hhayi kusasilela kakhulu. Ku-international relations, hhayi sibona ngazantu wakulezi nsuku inhlamba lezane bezisuka khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso owadlulayo sezinganeno, singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe. Infrastructure development, yes, ayiboni senzakala khona ngale endaweni ezisempumalanga ngibo Bed Bridge kusiya kubo Harare, emgwaqweni yalungiswa. Kodwa ungakhayela ngaphi imigwaqo yakithi yabo Bulawayo, KZ, Bulawayo Matopo.